so thina sikhangele indikimba ye 16 days ikhuluma ukuthiwa Orange the World and Violence Against Women Now. Lapho kwabe kukhangela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyumbala oyi-orange oye-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka 25 kuseyaphetha mhlaka 10 December. Buye saphuma le ndimba yethu thina sikhangele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics, be it emsebenzini, be it emachurchi, lokho esikubiza ukuthiwa i-gender equality. Sikhangela ukuthi gender-based violence a barrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolo lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayasebehloniphana abantu babengasayeyifani kuyabe kungasela msebenzi wokuthwala wabomama kuyabe kungasela zikhundla ukuthwala ezinye zabobaba bonke omama labobaba bayabe sebe lamathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolo kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo ngathi uhulumende kunengi yini asekwenzile.
Sibone ngazani uhulumende kayenzi okusisuthisayo ngoba siyabona sithandekile omama lokhu behlukuluzwe emphakathini uhulumende ekhona and abanye omama bahlukuluzwa nguye uhulumende. Nxa ungakhangela i-statement sami lesi engisikhiphile ngikhuluma ngo-Mary Chiwengwa ukuthi umka-vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhangele thina besicabanga ukuthi anxa abantu sebeyalene ukwalana kutho ukuthi abantu bamele babalwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane thina sabe sikhangele ukuthi khona njengomuntu ayengumka-vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha kumele laye aphathwe ngokunanzelela okukhulu asivali ukuthi nxa kuwukuthi kule cala kahambe ayegwetshwa angithi agwetshwe kube le justice ngoba kade singakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga umuntu ongelacala uyahlala ejele i-justice eZimbabwe kathesi okwakathesi kayikho nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo wathi mothina abe-opposition.